kumazikhanye losindisi wemoyo labanye abangazange babotshwe abathatha i-petition besithi bayahanda over ku-high court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngalesi senzo okwabangela ukuthi ukhanye-ke losindisiwe moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebotshwa ngoku-invite i-public violence okuyinto ababengazange bayenza.
Babotshelwa kuhambisa amaphepha bewahambisa e-high court.
Yes. Icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba lamavidiyo akhona bephuma behlabela laphana behlabelela njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-incite njani i-public violence njalo ukhanye njengoba ngisitsho ukuthi wayehlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-resista so kutshengiselayo ukuthi akulanto ekhona lapha kulacaleli khona njalo babesebenzisa u-section 58-59 of the current Zimbabwe constitution section on every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So labo konke abakwenzayo bakwenza belandela section 58-59 of the current constitution ukuthi bale right yokudemonstrate peacefully besiyavendela i-petition oyikho abesiyakwenza e-high court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-third court, magistrate court, which is a lower court compared to the high court. So laphana kwasuke iyafaka isikhala sokuthi i-high court isizwele ibazwele labantu abaphende zebhek egami babeduzane yohlobo labangani babo.
Izolo bahambile baguma phambi kwamthethwandaba e-third court. Kuhambe njani kucala labo lenela abaletheswayo?
Yebo, alikangeni singakuthi ngesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidlulisele phambili futhi mhlaka-13 January 2023 kuyona leyi Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP9 laba ababikayo ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomi udadewethu. Sananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthwakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho siyayibisela bhethi kubobaba uDumiso Dabengwa lo-lookout Masuku around 1983 abanikwa khona icala lamanga le-treason charge abatholakala khona bengelacala i-highest court in the land i-high court yathi abaphume yena lo obusayo manje u-Emmerson Mnangagwa ngaleso sikhathi wabayalela wathi ababolele ijele. U-lookout Masuku waze wafela embhedeni wakhe wokugula esibhedlela futhi esejele. Sizananzelela ukuthi bona abagotshwe 33-36 months abangu-9 babe-charge labo nge-inciting public of violence. So kwenzakala ukuthi ngedaily bezavuka benika isigqibo sabo u-magistrate uThawengwa Sengster wayerule ukuthi bazophiwa i-community service ngelanga elilandelayo. Wavuka sokutshintshile ngoba iHarare yayisifonile ukuthi abatshintshele iwekheshe isigqibo sabo futhi igaga umphathi womcaba ongu-national organizer we-lie wayelecala elifana nayo kuthiwa yi-inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service which is 3 months. Laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala ivele sihlala sinyona leyicayi-charge isikhathi sonke sifuna ukubona ukuthi bona bazayetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha utsho ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo?
Yinkotho ngoba lathi isikhathi esiningi masibotshwa ukubotshwa abantu bethu uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani kuthiwe i-Harare ayikasitshela. I-Harare mbani ngoyu-ED ngoyu-president even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo i-Harare ithese libophe.